umfanekiso siyibonile ukukhombise ukuthi ibandla le-CCC linabantu abaningi kulabe ZANU-PF. Lokho kuvezwa kakhulu futhi indlela amapolisa asetshenziswe ngayo ukuvimbela abalandeli be-CCC ukuthi baye enkundleni lapho kade kule rally khona. Kwenziwe imizamo eminingi ukuvimbela abebandla le-CCC ukuthi babuthane. Kuthi kunjalo abebandla le-CCC siyakwazi ukuthi abazange baphiwa imali ephiwa yilizwe linikeza ama-political party, banikeza ibandla likaMnumzane uMonsola. Kodwa ngaphandle langemva kwawo wonke lawa amaqhinga okunciphisa amajuba e-CCC, sibone amanani abo emaningi okwedlula amanani e-ZANU-PF.
Kodwa singabona labo bantu bevota ngobunengi yini kukhetho, ngoba esikhathini esiningi abasekeli bamabandla aphikisayo sivame ukubona begcwala kumarali emhlanganweni yamabandla abo, kodwa nxa sokuyiwa kuvota bakhanya bengayivota abanengi. Singabona yini kusiba lotshintsho ngalesi sikhathi?
Engakusho ukuthi indaba yonke leyo yokuthi uthole ukuthi abantu bayabuthana ezinkundleni babe baningi, amavoti engasahambelani nokuningi kwalabo bantu. Okuningi kwakhona kwenziwa yibutsotsi lobugwelegwele lobumininini obenziwayo ekuvoteni kweZimbabwe. Njengoba ubonile nje isigigaba se-voters roll le ehlaziwe ngabeqembu lelo okuthiwa yiphachetu, ababonise ubugwelegwele lobumininini lamaqhinga ayenziwayo ku-voters roll ukuthi kugcine abaningi abalesisikile ukuthi bavote begcine bengavotanga, kumbe amavoti abo asuke aphekwe ngenye indlela, lokho okuthiwa yi-rigging. Esingakutsho-ke kusukela lapho yikuthi vele eZimbabwe kusukela khona ngo-1980 akukaze kwaba khona ukuthi ZANU-PF inqobe ukhetho oluleqiniso olulokuthembeka njalo olukholekayo abantu abangalukholwa balamukele ngenxa yokugwelegwele ubumenemene lamaqhinga la engikhuluma ngawo.
AbeZANU-PF bathi uChamisa uyazikhohlisa nxa ebona ngani uzanqoba kuma-by-elections la abuyayo la kukhetho lomnyaka ozayo, ngoba bathi bona bahlezi benqoba kuma-by-elections ngitsho lasendulo. Singabona benqoba yini njengokutsho kwababezana?
IZANU-PF ayikaze yalunqoba ukhetho lwethembekileyo, ukhetho lweqiniso, ukhetho olukholekayo. Ngakho mabeshaya isifuba besenze njalo, besenze igunya bethi bayazikhohlisa abafikisayo, kwasho ngoba bethemba ubugwelegwele, amaqhinga nodlame, yikho abakutshoyo. Yikho nje baba ngisithi mina indaba egudwini ayisikho ukuthi olamanani amaningi ngubani, olamanani amancane ngubani, yikuthi abamabandla aphikisayo balawo yini amandla okuthi nxa sebenqobile bawuthathe umbuso. Okumele ukuthi ngasikhuluma kanje nje koqa abantu bezimisela ukuthi bayiphathe kanjani indaba yodlame, indaba yobugwelegwele lendaba yamaqhinga. Can they defend the vote yama-numbers abanawo?
UChamisa uthi uzawavikela amavoti abantu. Ukuchilo lokhu wathi hayi isikhathi sokuqilibezela kukhetho sesadlula, kathesi uzabona ukuthi uyaphambili uyakhokhela abantu ekuvikeleni ivoti labo. Singabona ekwenza ngayiphi indlela lokho?
Empeleni singeke sibe kwazi, ngoba bathi abelungu ibuthutha ukuqhubeka usenza into ngendlela yinye, uthembela ukuthi kuzavela imiphumela ehlukeneyo. It's folly to keep doing things using the same methods and expecting a different outcome. Ngakho nxa esho njalo uMnumzane uChamisa esitsho ngeqotho, esitsho ngeqiniso nangenyani ukuthi uzawukhokhela umphakathi ekuvukeleni ivoti lawo, kuyinto enkulu. Kodwa singeke sibe kwazisilana ukuthi uzokwenza lokho, ngoba emveni kuwehlulile amabandla aphikisayo ukuthi alivikele ivoti labantu.